umkhankaso singathi sina nje wavelukwazi ukuthi uyisikhathi sokukhetha kumbe isikhathi sokhetho abantu bonke sebekhangelele ukuthi banomthelele ukuthi ngobani abazabamela ezigabeni ikakhulu esikukhangeleyo ukuthi abantu bakhangelele ukuthi bazabamela ezigabeni njengoba imithetho yelizwe iconstitution yelizwe ivuma ukuthi yona abantu kabazibuse ngezigaba kumbe amandla awaye ezigabeni sikhangeleleke ukuthi umkhankaso-ke ukhangelele ukuthi abantu uma bekhetha-ke abakhokheli kakhulu kuma-council kakhulu kuma-members of parliament bakhangelisise ukuthi balungiselela-ke ukuthi nxa kuqala-ke uhulumende omusha phakathi komnyaka wona lawo indaba yakuqala okufane ilingise ilandele umthetho esisekelo sombuso indaba ye-development power ngibona ngani yikho-ke okungakho okulukhankaso esilukhangelele ukuthi ikakhulu esigabeni ngathi senkayi kulandela-ke isigaba semandebeleni kanye ngathi nelizwe lonke nje jikelele indaba ye-devolution of power indaba eku-constitution yelizwe iye sikhangele ukuthi nxa sikhangela umkhankaso ozayo walo umnyaka sikhangele kakhulu kuleyo ndawo.
Ye, manje siyabona ukubana amabandla athola nxa kulomunye ofuna ukuncintisa kusigaba sinye kuyabe kumele kube lama-primaries kwesakho isigaba kuhamba njani?
Okwakathesi-ke ngingakazwa-ke ukuthi kulama-primaries ekade ngikwazi-ke ukuthi-ke esigabeni-ke vele sokukhankaso sokukhangeleke kwama-candidate abalawo ukuthi angabamela edalini lephalamende engabamela ekhansilini bangabe bakhangelekani njalo ongabamela-ke ku-president bangabe bakhangelekani umkombono wami yesokungani kuvunyelene-ke engingakutho-ke ukuthi hhayi okwakathesi ngibona ngani njengebandla kuzaba le-official communication ngendlela zebandla ukuthi yaziseke lokho ukuthi abamele isigaba ngoba
manje umkhankaso wakho uhamba kuhle akula dubo yini osuke wahlangana lalo?
Kuvele ngesikhathi somkhankaso induko kasoze uzisele phela yikho kuthiwa yikukhankasa uyakukhankasa usebha zona induko usiya phambili ngoba ngesikhathi somkhankaso phela kungena yonke into. Umkhankaso wesikhathi se-election ufanana layiphi phakathi kobusuku ngesikhathi sezulu uyabona sokugcwele nje yonke into zinyamakazana ezithile umkhankaso layo ngangasufike kulesi siteji injalo akungabe kusele okunye okuba laphana nalaphana okuyikhuko mkhankasweni kodwa-ke kuyatholakala kelokho kufanele sikukhangele ngaleyo ndlela ikhangele thina ukuthi abantu bona abakhangeleleyo kuyini bona umuntu okuqakathekileyo lokho.